Namhlanje kwezithathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats elite elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Thina njengelidi thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongumfazi. Sibuye kuchair wethu ngumuntu ongumfazi othiwa uCaroline. Sibuye kusecretary general wethu ngumuntu ongumfazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongumfazi futhi uRoselyn Ncube. Yikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangase bazipiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho ke sithi khona abantu buyani livotele lihle, buyani lisivotele lonke, liyekele ukuvotela amaphathi ngokuthi bayaziwa singathi popularity ngesikhiwa. Sithi hayi, kasivoteleni lithi sivotele umfazi. Sivotele umfazi obe nguye obamba ilizwe. Kathesi singakhangela amazwe wonke abanjwe ngabafazi, siyabona ukuthi azwe la aphumelele njengeGermany. Sibona ukuthi khona kule stability noma ku-currency yawo imali yabo ilamandla. Ngakho-ke siyaviza ama-fellow women ethu ukuthi please buyani sivotele umuntu wesifazana, buyani sibambane, buyani siyakhile izwe lethu. Singabokhangelelana phansi ukuthi ngokuthi ngunakamandlo, ngokuthi ngusta, hayi, singakhangelelani phansi. Akasikhangelelaneni njengabantu abakwanisa ngokuthi sizwakuthiwa khona noma esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi. Yithi esiyakhile imizi leyo, yithi esiyimisileyo, ilizwe leli limiswe ngabafazi.
Yiziphi inhlelo elizasungula elibona ngani zingathuthukisa impilo yabesifazane, lamantombazane, labasakhulayo? Njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende okhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe?
Singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo. Umntwana oyinkazana nguye esingazani usalele muva, nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana. Sibona ukuthi khona akula ma-child marriages, sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni, sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi esintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers. Saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu abangamankazana besukunyiselwe befana labafana, bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume, kodwa besukume nje bebanye lamankazana. Sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable, abantu bonke bekwanisa ukuyebhadala, abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambisa abantwana besikolo, bangafuna enze umbhoda nje ukwanisa umuntu wonke nje. Umhlabathi uzaphuma umuntu wonke, umhlabathi awusezuphuma ukhethwa, umuntu wonke uzabe kwanisa ukuzilimela, umuntu wonke uzabe kwanisa ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe, ukudla ozahambe yokuthengisa. Ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe, kungabe ngama-fertilizers, ngama-tractors okulimisa inkomo, umuntu wonke ekwanisa ukuthi ebele ezimelele lemuli yakhe. Ngakho ukuhambisa abantwana nesikolo akusezo kube yinkinga nje, kuzabe yinto elula nje ukuthi khona umuntu wonke abe kwanisa ukuhambisa umntwana kungabi esikolo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrat elite exoxelayo eseHarare.